Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwenya ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi, inkomo labo babhemi. UMnumzana Samuel Khoza osuka eMaphula Village uthi njengezakhamizi babhekane lodubo olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba kuchabhayi siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedela izifuyo zethu. Nxa sikhuluma hayi kungani kakhula ndlela ehambayo, kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Silibaziso Nkomo esingesakhamuzi samakapakapa.
Amadoka abezidlela nje ngaphasi kwamanzi, ingwenya idonsa itshaya, imbuzi kokuthi iyanatha idonsa itshaya, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyazi. Mina laphana uncedo angiboni kumbelekela abakhona ngoba vele sesilimele, ngingakwazi ubenxeya omunye ukuwathola ichansi ukuthi ukuwathi amanyathelo. Lukhansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya. Mina into yakhe yamphendula yona, sazathi hathi umele uhambe phezulu, wathi hayi ngingazithola amabhayiko nje vele izivuyo azisele, sesilimele vele asela zivuyo.
UMnumzana Melis Moyo uthi ngaphandle kokulahlekelwa izifuyo, impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi zenza zihluphe sekuthi ziningi kakhulu, zilabantwana abaningi, so ziyabe zilamba. So abekhanseli bakhe babuya badubula nje eyini, but azange kube lo mehluko lokhu kusiba kwezi. Hayi, sengozini enkulu kakhulu ngoba ngimuva le kubo 2002 siya ku-6 zike zabamba abantu. Ngathi sivela abantwana bathunywe edamu kuthi hambaleni athi samadongo behambaleni ekhangela imbuzi, hayi damu ngoba kule risk enkulu kakhulu.
UMnumzana Bethwel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi osekuletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi.
Akula lunye uncedo silalo kungasincedisa ukuthi khona ingwenya lezana zibulawa ngoba izifuyo zithe ziphelile zonke akusele. So kulesi gadi ngathi kona iminyaka sesilayo kungakhona ama-5 years iminyaka silodubo lololokwenu. Kuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile, ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile abantwana. Kuyidonki lami khonokho engilakho khona kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula yikho kungithwalayo kuwa yi-transport yami. Yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi.
Umqondisi weGwanda Royal District Council uMnumzana Rangana Isibanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo.
Iripoti lami ngiyitholile, siza engeja the committee e-campfire kube le ndlela e-way forward, i-campfire committee esigabeni khona ngaso lapho kule ngwenya khona.
Ngenxa yokungani kuhle kwezulu emhlubulweni eMathabeleni South, iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezivalisa imbuzi lenkomo, kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemakapakapa eSilonga, ngu-Albert Ncube.